Dear darling, Tandwasami, my sweetheart, my honey, Whisker Popo, Whisker Mlamayezi, my chocolate, my Tambolenkuku, Wismomondia, Unsomoya Wami, Au Tandwa, Tata Utanduluam.
Tata Utanduluami, Tata Utanduluami, Tata Utanduluami.
Yemnumzana ungasitshela ukuthi abalaleli bafuna ukubakwazi ukuthi kathi vele uLikhwa okancube ngubani kahle kahle.
uLikhwa ngusitafetasi ndula into ngumfundo zokuthi njalo mafuna pula intshenzo kunangi ngamdengaisiye gumafazinjenedabani ngivele nkayihosithali ngakhulela kobulawayo ngase ngifunda emkombane eprimary school ngasuka ngayemthabiza ischool ngamafitshane ngasezisiyaza kuma yunivesithi ngaqeqesha ngafika kulesi sigaba.
Isigaba bani wafika kuso?
Kathesi ngangifunde ebudala ikhathi ngibe degree ngazithola ebhindura elesayensi then ngibe quantity surveying engayithola lapho ebulawayo eboni ngithe ngisuka sengithole zonke izinto lezi ngase ngisiba inspired I think ngangiseprimary sixty kothitha wakuduba wathena yena thaizibongo zikachama ngazithaizibongo zikachama ngazithutha ngase ngisuka laphana yayenzeka ngaqhubeka njengangifika emhlabeni bangifaka la i-public speaking ngashaya i-public speaking ngase kulento yami mina engiyikwanisayo ukuba yimboni ngase ngiphova umboni ngishaya inkundla
zabobhosiaphenduka ngikhumbula wena sithandwa obakho ubuhle bume njalo ukubobetheka kwakho ungenza ngikhothakhothe imlomo uyinkanyezi yenhliziyo yami
suka lapho ngase ngithi ngiqeda isikolo ngahlangana lwababhedi ngiyathiwababhedi ngiyathiwa sengiconnecta lokhu ukhuphumane nguye oyenza iLikhwa abe yilokhu ayikho khona ngalesi.
Hayi, kuyabongeka. Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi uzwe idlozi lokuba yimbongi liphuma lapho? Siyakubona nxa lapho usubhonga laphana, hayi ungani kuyabe kusokukhona okunye okukhona. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini okuyabe kusenzakala kumphana oyabe ukuzwe.
Uyabona intolo yangazithi njani? Yazi ngiyangimbukele ngubaba shayela uvalo ukuthi kumbini ngazowufika owakithi. Mina ngiphashile mntakababa. Into leyi ingena enhliziyweni yami ngithithe enhliziyweni. Angiphombi ukukhuluma. Ngiyahlala phansi ngikuphithe kwinto wakho oluthi right. Umuntu ofuna ukuzwa lolu daba kufanele aluze njani? Umuntu kade ngalubuyeka lolu daba ubuye alubuyeka njani ukuze lizwisiseke? Yabona ngizama ukulethi isintu, isintu sikholiseke, isintu sibe mnandi.
Akuzitshaya izibongo zikaChaka Sizwe?
Yileziyana zithi ibhidi elimnyama ngomlomo elithethwa ngezidembe zamadoda umfitshane wakithonjoba.
Ibhidi elimnyama ngomlomo elithethwa ngezidembe zamadoda umfitshane wakithonjoba kazinyathelwa kathi ezabade ziyanyathelwa ezabade ngusudekalanga ezabade ngushaka kasenzanga khona inkwenkwe zendlela ezilimela ilanga eliphuma endlebeni yedlozi laphuma amaphezu abikelana uhlani kukude kusemakhalikhali
wayethe
halala.
Manje ungasitshela ekuhlabeleni lapho ukuthi khona kuqale nini ukuthi uze ufike kusibanga sokuthi uyagcindizela ingoma ephumayo ilalelwe ngabantu?
Ngo-2008 qala ukurekhoda angelokhu kusibanga emfuna ukuthi ayi-RnB ngifuna ukuhlakela into zisofisof awukukhulayo ngomunye umuntu engathi bana ndoda mna ngiyimboni ngashayelipoem eyayikhuluma ngobubi umuntu omunye kanjani ukhumsa wathi hayi fanafana kuphela namuhla ngingazingena esidiyoni yimboni. So 2009 ngirekhoda kholoko kwabantu ukuthi siyakhomisile umsebenzi siwele sidlule then 2011 kuphume khona obhami lami lokuqala ngithi lona ndisesijabu 2014 kwaphumela esibili ithi sila irayi 2015 kwaphumela esithathu lithile lingabhelive it or not then ilele esikhuluma ngalo namhlanje lithi ngaliwe i-albhamu line 7 track ngilwelazisi.
Ngiyabona amadlalade wakho awukuqala lawo wawapha amagama esilungu, wawuhlabela ngaso yini isilungu kumbe ngamagama nje kuphela?
Ngamagama nje kuphela, but lana ama-albhamu lana angu-3 awuqala bengisiba kakhulu le nkonzo ezilesithiwa phakathi ingxenye bezisiba ngu-5-6 ku-albhamu ingxenye le-7 kumbe i-albhamu elile-10 ngathi ngisenele ukuchaya ingoma lana lokhu kusimane ethi wemanqu bevumelani zangoma ngikwethi ukuchaya lana ingoma ngase ngisichaza ukuthi no isintu yipower yami ngiwumuntu wesintwini yekela ngimenjezele i-albhamu lesintu ungalalela kuthi i-albhamu lele lakadezuka lizukuthi igcwele isintu kakhulu iyisintu
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ye ngibonge kakhulu balaleli ngustapetas induna yentombi ontaba kayibhoda wayibhoda kunye isiqhutho umalandelilanga balilandelalazi layatshona kunina onkatha kayingena ekhaya yangena kubula iinkaba zabantwana umzila kawulandelwa umzila nkathi umhlansi ugabadeni bayethe ulikhwa umfokancube
hayi sisibongile kakhulu
kubonga mina wa
Mumondia, isika bobu sinanda mathe, sondela ntokazi, ungesabi ntombenhle, izikele ngaphelela, sondela ngikumba kumbela ngane, ungesabeli khatshana, angathathi, ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izikele ngaphelela, kuphaphatheke yami inhliziyo ngangibona, izwe ngathi lengxenye yami nyomkile yaphaphatheka, sondela eduze khekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando olusotho ngiqome ngezinganje ziqonde ngakini
Comment on Bazana. Zonola mvunye, lalela mbinu wa lalela banya senga skuza nga skreta nizi kansa vula zonke isi zogota wena uinzi uente hefele kusaya soto isi ya nito senya zige mtombi minage uti nigwe gede niko zida nge kuno kunya mtanda iku loku niko mtomba zana yesa kuno wako
Come on, 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 come on Come on, 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 come on